Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto ku 6 kuNcwabakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo azancintisa ibambene kukhetho oluzayo.
Athi ke ibandla le-MDCC ibambelele yayiqhokaqhokizana namhlanje sho ngase sidijimisile impunzi sidiniwe sithi hawo right ngenani ke linabanye hayi bo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi liqhubeka liqonga inani labantwana abafunda emaphandleni abangasayi esikolo ngenxa yezizathu ezishiyeneyo.
Sedinga etsholothi elubani emperengwa ezilavuli azitholanga lutho epho ebhodwa yethu leBotswana ngale abantwana abafunda khona ngale vela bakwazi ukuthi uhulumende ukhona. Yena upresident umongameli kade abuye ezokubona ukuthi abantwana laba bafunda njani.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
UNkulunkulu ilizwi lakhe nxa lisiza empilweni yakho liyaletha ithemba, liyaletha ukholo, liyavuselela umzimba, liyavuselela umphefumulo obukade usudangalile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo wona athi azancintisa ebambene kukhetho oluzayo ukukhupha ibandla leZANU-PF embusweni. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo uthi lokhu kwavezwa ngabantu abakhuluma labo ezigabeni eziningi zelizwe njalo akuphazamisi umanyano wamabandla la.
Sangena upresident wethu baba uTsvangirai wangena kuZulu wabuza wonke umuntu ayefanelise ukuthi ambuze abathengisa emkambo obundi bemchova izakhamizi ama-residents association osobhuku izinduna aso osomabhizinisi ukuthi bakithi sethi siya kukhetho senzeni. UZulu wathi ake libambane ngoba nxa lingabambananga lapho kuhlephuna khona amavoti kodwa ekubambaneni khonakho kumele lenqabele ukuthi lingachilwa sancisana. So laba ababuyile sebebuyile otokuseleke ukuthi sihambe kuZulu te ukuthi nampa ababuyileyo andisikhalazo ababona zani indlela engasiphathisa yibhile lithini ke Zulu kandaba.
Imizamo lokhu isaqhubeka yini ukuthi laba abanye abangabuyi labo bese
vele iminyango yethu kayivalwanga. Ayisikho ukuthi ngubani ozathela siphi isikhundla, hayi sonke silwa ukuthi izanu kayiphume. Abantu sebedubekile ngikudubeka uma sisabalele akulento siyaphuma lani kodwa singabanyandanye singanelisa ukuthi sibagibhela aba bantu labo. So siyancitha wonke umuntu asibambanenini okuphothiswe khona akuhlalwe phansi kuqoqiswane ngoba nxa singenzanga njalo sizatshelele.
Ngokunika umnumzana Morgan Tsvangirai isikhundla sokuthi kube nguye okhokhela lumanyana kuxotsha abanye,
hayi esikuthoyo lapha isikuthi kufanele ukuthi nxa sonke sidinga umsebenzi onjengowakhona lo ukhankasi hanti lona nozabuye phethayo kwamaphepha ukuthi mina mina ngile experience enje mina le experience enje mina le experience enje lokhe kwababana kwabalezani kuleli lizwe yiliphi ibandla elanelisayo kusukela ngo-1999 up to 2017 lokhe kuqukaqukana lezanu lingakwanga mangaki amabandla afomayo xa siya kukhetho uyathethi dukuduku ithi ukhetho luphela ibandla langkhona nalo liyaphela but njengebandla le-MDC sibambelele sayiqhokaqhokizana namhlanje sho ngase sidijimisile impunzi sidiniwe sithi hawo right ngenani ke linabanye hayi bo.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekubulawayo. Ukusenjalo umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party i-PDP lona elithi alikangeni kulumanyana wamabandla aphikisayo. Unkosikazi Lucia Mativenga uthi labo batshelwa ngabasekeli babo ukuthi bethathe inyathelo bani ngalolu daba.
So sesimele sizo reporta kibo nxa sokucacile sokukonkludiwe sokulama agreements kodwa phansi lapha hayi kuyahambeka angifuni ukuqambela manga ngamaviki amabili aphelileyo bese sibuthanise ama MP ethu angu 159 eHarare yes lokukhonona ngilokukhonona njengochairman ukuthi omama balutshwane but hayi abantu abazimisele ukugijima ngegama lethu bakhona sibili bazimisele and they are raring to go.
Kodwa ithemba leni linjani ukukhetho oluzayo?
Siyakwazi ukuthi bayaqila abezanu PF, siyakwazi ukuthi bangabantu abakhankasa ngobudlwangudlwangu ngokwethusela abantu. Kodwa thina njengenkokeli ngeke sahlala phansi sihlaba umkhosi. Siyazama ngendlela yonke esenelisa ngayo ukuthi sikhuthaze abantu bethu ukuthi baqine sikhiphe uhulumende wamasela lo uhulumende osesihluphile kangaka ithemba lethu nelokuthi siyawina ngoba asisoze sihambe empini singela themba lokuthi siyawina.
Lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-PDP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Iningi lithi livumelana lempumela yokudingisisa okuvezwe inhlanganiso yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee iZimvac okukhomba ukuthi banengi abantwana abangasayi ezikolo emaphandleni ngenxa yezizathu eziningi. Umnumzana Pride Mukono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni elizweni eRural Teachers Union of Zimbabwe uthi bazibonela ngawabo okwenzakalayo.
Ngoba laphana bathi bona yi-63% yabantwana abaxotshwayo ezikolo kodwa singakhangela laphana siyabona futhi bathi i-7% yabantwana vele ayibuye ezikolo kubuye ne-23% yabantwana abangabuye ezikolo ngenxa yokugula. Usithengisela ukuthi hathi ilizwe lethu liyehluleka ababusayo bayehluleka.
Ubona labo ababuyayo ubona babuke kanjani? Bakhanya babe bedlile yini laba bantwana njalo le mpahla zabo babe gqoka impahla eziqinileyo yini kakhulu ngesikhathi somqando?
Kunzima ababuye ezikolo abaningi babo bahamba imango emide kakhulu sibabone njalo bekhangeleka bengabantwana abangadlanga ukudla okusuthisayo okuyakho umzimba sikhangele njalo sibone ukuthi ama-informa awagqokayo hathi abe ngamadabudabu abaningi bawo vele abalazicathulo bathayela nje ngezikadamu i-UNICEF yakasipha amabhuku ngesikhathi se-Government of National Unity ayisaletha amabhuku kutho ukuthi abantwana lawo kumele bezithengela amabhuku abaningi bawo bayalengela amabhuku akwanileyo ukuthi bekwanise ukubhalela izifundo zabo kusithengisa ukuthi abantwana laba yabediniwe bengela esingayithi ngesikhiwa i-motivation bengaziboni benjengabantu abafanele befunde abaningi bawafuna ukufika esikolo belale bayafika ezikolo belale abaningi bawo njalo sibabona befika ezikolo befuna ukuthi bephumule bethole amanzi okunatha hathi nje izikolo eziningi azilamanzi ngoba amapholo kudala hafu.
Ikusase abantwana leyi liyibona njani?
Thina esikutshiwo njengehlanganiso yabafundisi sithi hathi iZimbabwe ile note eningi kakhulu okumele isebenzise ukuthi abantwana befunde bethole imfundo bengabhadalanga lutho. Singakhangela isisekelo sombuso esilaso ku-Section 75 sikhuluma ngokuthi abantu kumele bethole imfundo bengabhadalanga lutho esingayithi i-free education ngesilungu. Siqeda khonapho sikhangele njalo ukuthi uhulumende wathi uzanika abantwana laba ukudla nxa bengabe ezikolo sibona ukuthi ukudla kwakhona okwaphumayo kulutshwana kakhulu njalo izikolo abazinikayo izikolo leziyane ezinye vele bezithola kudala izikolo ezingalezi zisemandebeleni ezisedinga etsholotho elupane emberengwa esilabhusi azitholanga lutho ebhodwa yethu lebhotswana ngale abantwana abafunda khona ngale vele abakwazi ukuthi uhulumende ukhona so impilo yabo zenu nzima yikho thina njengehlanganiso sigcine sikhuluma laphana sithi hayi yena uprezidenti umongameli akabuye ezokubona ukuthi abantwana laba bafunda njani laye njengoba wathi unika abantu inhlanyelo Gaga wege ewa nikukush. Gaga wege patela mafizi. Mwa mwe wate hai. Minili zile ni ya kwanisu kulibuta. Jano ni ya kwanisu ni ya onku munda kufuna. Siti gaga wege ni kama ndo lava puu. Ewa nige ya ma uniform. Ewa nige. Lama school fees of the pata nifundi.
Lo umnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni elizweni Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxela eseHarare. Okwamanje sengilichiya ezandleni sika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship, uhlelo olugqibe ngeviki edlule. NgoLwesithathu nibe lenhlanhla lokuxoxa lo Nkosazana Nkanyezi yethu Malunga ongumunye obekuhlelo lolu. Masizwe ke lingxoxo.
Ngiyakwamukela kuhlelo Nkanyezi yethu, njani?
Ngiyaphila, kunjani Mike?
Ngiyaphila. So ula esigodleni Washington DC uhlelo lwabasakhulayo olwe Mandela Washington Fellowship lugqibe namhlanje. Ulubone njani uhlelo lolo?
Uhlelo lolo beluluhle. Lu yenelisa ukuthi lusinike ama skills lolwazo liningi kakhulu thina esibuye lapha, ulwazi esikwazi ukuthi singalusebenzisa ngkhaya. Sithuthukise isizwe sethu sakomthwakazi leZimbabwe.
Ubone ngani ama skills lawa azathuthukisa na umsebenzi wakho njengeyincwethi ethunga isiqhoko
lepheka amalembu?
Yes.
Well, mostly esayidini lokubamba imali, lokuthi imali ukuthi ngiyibamba njani, lokuthi ngiyenze njani, lokuthi imsebenzi wami wezandla ngiwunonise njani. Yikho lapho embone ngathi uhlelo lolu luncedise kakhulu. And ekutheni njalo sengikhangela izinto ngendlela ehlukileyo.
Indlela enjani leyo?
Qala bengacabangisisi nge-spirituality of the business side, but emva kokuvakatshela omunye osebenza othunga impahla zabo makoti, wachasisa kabanzi ngalokho ukuthi ku-business kumele umuntu akhangelisise lezi ezi-spiritual as well.
Manje i-spirit ingena ngaphi kwezemali?
Kunenge ongena emalini. Indlela ocabanga ngayo akumelanga ukuthi uzuzilahle khona kuyani. Ilizwe labe lokunyenyezela phakathi ukuthi yenza lokho ungenzi lokhyana, that's part of his spirit circle. So yena ngokuchazisa kwakhe wathi that voice everyone has kumele umuntu akulandele, and it's what guides you le business yakho, it was yikho okukusizayo ubusiness yakho in the long run.
Manje nxa sesikhulumisana mayelana ngamasiko, ubone ngani abantu abakumsebenzi ofana lalo owakho la kwelemelika bayenza into efanayo na?
Senanzelela ukuthi lapha abangakho imali. Lapha emvela khona indlela ovunula ngayo kumele kube lomutsho phakathi. Well, at least yikho mina okungi-inspireyo nxa ngisenza amalembu, ngisenza impahla. So mina mostly ngigxila kakhulu ku-culture. And I'm honest to myself. Honest to myself. So nxa ngifika lapha ngananzela ukuthi it's all about the money. It's just money. Yeah.
Manje umsebenzi wakho uzathintwa kanjani nxa usule umbono wokuthi imali iqhakathekile ekhaya kula mali?
Indlela esifundiswe ngayo, enye yezifundo zami engiyikholise kakhulu ibingeyokureframa i-problem lokureframa i-solution.
Okay.
So for me anguboni kumnyama kakhulu ngkhaya. If anything ngibona kulithuba lokuthi siqhamuke lamaqhinga angasiza ngcono. Inkinga siyibone ngelinye ilihlo. Isolution sisibe layo ngezinye izandla.
Kodwa nje abasakhulayo singakubona kanjani? Akulamsebenzi abasakhulayo abaningi bayakhala.
Akulamsebenzi, yebo ngiyavuma, akulamali ngiyavuma. Kodwa may this be a chance yokuthi sithi tap into our innovation kakhulu. tapping to our enterprise skills. Sizame sibone lapha esiphelela khona.
Awungitshele ke Nkosazana, wena ubona ngani usulabangani abadabaka kwamanye amazwe na?
I feel closer to abantu enhlangane labo Lehigh University, labade sisonke ama fellows, and that's a good thing ngoba sengikwazi ukuthi ngingahamba imali. I have a friend, I have a sister there, and more than that bekulabantu be Global Village. And bebe vela from amazwe wonke nje emhlabeni jikelele.
Ukhangelele na ukuthi lizabambisana lisungula inhlelo esijeneyo?
Yeah, lokho vele yinto esivele sisendleleni.
Nkosazana, masiyigcibe lapho. Balaleli, lapho bengixoxa lo Nkosazana Nkanyezi yethu malunga kuhlelo labasakhulayo, yena owayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Sekuyisikhathi sokuthi ngilivalelise. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930, 6065-15460, la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizo Gibbs Dube weStudio 7 esethulela esiphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashona
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamhla ke sixoxa ngalokhu okwenzakala emakhaya ikakhulu obaba laba okuthiwa ngotsika mtanda ngani bayahlupha sibile endaweni eziningi so ke nginenhlahla ngoba ngilo mnumzana David Mkhavinyana Ngwenya inyanga enkulu yezwayo sibili mpinde njalo ke enkayi nonkosikazi Bokiseng Sibanda Moyo ungukansila khona ngale emathutshaneni izaqinisa ngawe mama kunjani?
Siyaphila baba.
Yeah, kunjani kai?
Siyakhudumala.
Baba Ngwenya, kunjani khona ngapha lapha elikhona?
Hayi, ngapha kuhle sibili kuyaqandelela.
Yeah, kunjalo sibili. Siqase ngawe baba Ngwenya. Kulalaba abantu kutwa ngotsika mtana. Kuyini kono?
Kwalaleli into yonale akushiyo nto entsha. Ngo-1824 ngesikhathi sabochaka phakathi komfula umhlathuze lomhlathuzana. Kwaba lombizo omkhulu owezinyanga zithungatha. Yikho ke labe lithi ngosika mtanda abanye izanuse lezinyanga zomdabu engithi ukuthi yinto eyayivela ikhona. Lokho kudalwa yikuloya osekukhona phakathi komhlaba. Izinduna zibe sezidinga abantu ukuthi ongasiza abantu kulesi sihlekalo ngubani. Kweso ubizwa bonabo ke asebebizwa namhlanje kuthiwa ngosika mtanda, kodwa ke abanye izanuse zazivele zikhona izolo.
Ngingenisa umasibanda khonapho ukuthi kodwa kunoka kudungi abantu yini emakhaya?
Lokho kuyabadunga abantu, kodwa kuliqiniso yikuthi okuqakathekileyo ukuthi yena umuntu ngokwakhe, ngabe singabantu ekokuthi siyakwanisa ukuthi sithina ngokwethu ubuthakathi lobo kube ngobakho obufihlileyo aluba kungcono. Pho ngoba uyabuhluka uhlukuluza abanye abantu, yikho kwenza abantu baze bafise ukubana kathi singahlangulwa ngayiphindela ukuze sikhululeke. Ngoba izolo ukuloya kwezolo lakathe sibe kuyehlukile. Izolo abantu babengaloyi nje masayana nje pho kuloya umuntu kungela sizathu. Kathesi manje sebesithi noba nxangasindwa into yakhazidingeleyo na yena, agcine seyiphosele egumeni lomunye. Kuba nzima umuntu, bagcina bekhala besiye ezinduneni besenzela ukuthi bancedise labo bantu okuthiwa ngothika mtanda baze bagcine bengena esigabeni.
Kodwa baba Ngwenya, into ezirhwatshwayo zelezi imigobho lana kuyabe kuvela nga?
Kuyabe kuvela kubo abathakathi. Lami sengike ngaya ezigabeni eziningi lapho abasebenza khona, zona esizanuse ezikhiphayo. Azitsho ukuthi zikhipha amasalamusi, ziyakutshela wena ukuthi esiphaleni sakho kulento enje. Hamba uyeyithatha. Ube besebekhupha abantu ababili ababo, bakhupha abantu ababili bezakhamizi, ubuye uyithwele inyoka yakho, ubuye uyithwele ontokolotsha bakho loba yizikhova. Ngihambile mina benginxusa ukuthi kangibuye ngizebona ukuthi ngamasalamusi na, khona lapho abahamba khona abantu bayakholwa. Kodwa kuphela ubuthakathi bungeke buqedwe njengoba silentaba zabathakathi esizinda.
Masibanda, uyakukubone lawe bekukhipha sibiloku izinto lokhu kumbe yibo abakuhlanyelayo?
Hayi, mina lami kangaze ake ngisho sibe ukuthi bayakuhlanyela ngoba kahle kahle lami nje sengake ngakubona sibe kukhipha ngibe siqiniseko sokuthi hayi kuyabe kuyinto yakho onayo ngoba angaze mbone umuntu kumbe senzolunye ulutho ukuthi ayethatha ngoba sedayiwe kumbe senzolunye ulutho ngiyambone etshela ukuthi ulento yakho enje nje aye kuye ithwele loba kungathiwa kulo muntu ahlala laye ofile amgcine ebushankini ethile siyasibone sehambe siyabiya ethwelela umnikazi so ngaleso ngaleso siqiniso-ko sineqiniso ukuthi hhayi ngeqiniso ngumuntu oyabe lento yakhe ayaziyo ukuthi nisebenzela ngayiphi indlela ngoba nxa kungenjalo kade ungakuthatha ngaphi isidumbu ongahlala naso ngikhaya kwisisebenzi
baba ngwenya so kuliqiniso kumbe vele lapha siyakhuluma nje
kukuliqiniso sibili izanuselezi zikutshela fiyafiya uvume wena phakathi komphakathi uhambe uyethatha wena intebe yakho ephenduka ibe inyoka uhambe uyethatha wena inyoka yakho nxa ikwehlula bahamba bona lo mzhizhi wabantu ukwenze ukuthi bayebona ukuthi akulasalamsingandawo lakanje bafike benze umsebenzi oyiwo njengoba izikolo eziningi namakliniki amaningi abesefuna ukuvalwa emaphandleni ngenxa yobuthakathi bonobu abantu abasebeloya abantu ibheya yikho ngale ndlela lezi zanuse ezikhona zenza umsebenzi oyiwo sibili
kungakhithwa-ke masibanda khonokho okukhithwayo eziphaleni langaphi ngaphi bakusa ngaphi
kuyakuthiswe
ye ngithatha ithuba ukuthi ngibonge-ke unkosikazi ngibhokise ngisibanda moyo ukhona ngale-ke emathetshaneni kwele nkayi ngibonge njalo-ke ubaba udavid mhabenyana ngwenya inyanga enkulu eyaziwayo kakhulu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
we mama sibe munye dina sibe moya munye sivuselele ingoma sendulo we mama sibe munye
siyabonga Gibbs ngesizwe esiphathelane lokholo silontungamela inkomo
ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu abahle namhlanje ntambama
usiphathele uphi umbhalo lamhlanje
lamhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ozakhuthaza abalaleli bethu ngikhangele kugenesis chapter ka-1 ivesi nga-1, 2 no-3 livesi abantu abaningi bayayazi kodwa ithi yona ekuqaleni unkulunkulu wadala izulu lomhlaba umhlaba wawungalasimo njalo ungalalutho ubunyama babuphezulu komhlaba umoya kankulunkulu uzungazunga phezu kwawo umhlaba lamanzi unkulunkulu wathi akube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya njalo wabona ukuthi ukukhanya kulungile wakwehlukanisa lobunyama namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi ngike ngangena i-Afrika iviki ledlulileyo ngananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi nxa sikhangela isimo esikiso sona kumbe siselizweni lethu lezimbabwe kumbe sikwamanye amazwe kumbe impilo yethu nje nxa siyikhangele ingabe ikhanya ilokunyama ikhanya ingalasimo ikhanya ingalalutho lokhu kungasenza ukuthi sibe ngabantu abangadangala sibe ngabantu abangathi sokwehlule ngempilo isikhathi esiningi siyasibona amanye amazwe eze fike esigabeni sokuba asencediswa ngamanye okokuthi nxa ukukhangele uyacabanga ukuthi asokuphelile akusela lutho ngiyanginanzelele njalo ngiyahamba njengomfundisi ngihlangana labantu abaningi impilo yabo eyabe isikhanya ngani isiphelile ngingakhuluma lomnye umama obelegcikwane ele-HIV/AIDS engixoxele umama khona usehlale lalo okweminyaka edlula 12 kodwa uthi ngelanga lapho abamtshela khona ukuthi legcikwane waphoswa wazibulala wathatha ingqamu wathatha intambo efuna ukuzibulala wokuqala ngenxa yokuthi isimo sakhe sasikhanya ngani konke sokuphelile wakulobunyama kungalalutho kodwa uthi phakathi kwasoneso sikhathi wadobha ilizwi likankulunkulu kulo muntu wamkhuthazayo ngelizwi likankulunkulu wamnika ithemba ngakho siyabona ukuthi ufanana njengomhlaba lapho ekuqaliseni ukuthi kuyabe kumnyama kungalalutho kodwa unkulunkulu ilizwi lakhe nxa lisiza empilweni yakho kumbe lisizwa phakathi kwelizwe liyaletha ithemba liyaletha ukholo liyavuselela umzimba liyavuselela umphefumulo obukade usudangalile ngike ngafika elizweni leRwanda abaningi bayalazi ukuthi kulesikhathi lapho okwabulalwana khona abantu kwakhanya ngani akusela themba kwakhanya ngani ilizwe leli lingavalwa lokuvalwa kodwa ndlulekilo kathesi ayisobuhle belizwe leli ayisikokuthandana kwabantu bakhona ngani kutho ukuthi nxa singavumela ukuba ilizwi likankulunkulu lingene phakathi kwenhliziyo zethu lingene phakathi komumo wethu lingene phakathi kwezigaba zethu kuyaletha ukukhanya kuyaletha ukuthi umuntu abe lethemba lokuba impilo ilokhu ikhona ngakho namhlanje ilizwi lanamhlanje balaleli ukukukhuthaza wena mlaleli lapho khona ukuthi bantu ungavumeli ukuthi ubunyama bukwehlule kodwa wena oba ngumuntu owehlula ubunyama wehlula njani ubunyama kumele ulandele umzekeliso owenziwa uNkulunkulu lapho sibona ukuthi wakhuluma wathi akube khona ukukhanya khuluma ilizwi likaNkulunkulu libe yileli kukhuthazayo mina niyangikhuthaza abantu abaningi ngithi kumele umuntu azifundise ukuthatha umbhalo uthatha amahubo uzibalele uzihlabelele uziculele ngoba umuntu oculayo uyelapha umphefumulo wakhe siyakwazi ukuthi amazwi akhulunywa ngabantu angakudangalisa akubulale kumbe akulethele ukuphila ngakho kuyamele ukuthi ukhulume amazwi empilweni yakho akukhuthazayo ungabothi hayi mina niyagula sengigulela ukufa ungatsho njalo uzakufa kodwa ungathi hayi mina niyagula kodwa nizawehlula lo mkhuhlane kutho ukuthi amazwi lawo yiwo akuvusisayo yiwo akukhuthazayo yiwo ayenza ukuba inyama ichaphuluke
kuyigqibe ngomthandazo mfundisi
siyathandaza namhlanje baba ngegama likaJesu sithandazela abagulayo sithandazela abadangaleyo emphefumulweni sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe akube khona ukukhanya kuqula isimo selizwe lethu lesimo sempilo zabantu sethole ukuthokoza ngegama likaJesu siyathandaza amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu ntungameli inkosi ukubusisa
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Uyalandela umculo kazinja ziyamluma wecholocho elo wonakele we South Africa. Ngakehlukani ke sikhangele besihamba phambili ibandla leMDCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo azancintisa ebambene kukhetho oluzayo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi liqhubeka liqonga inani labantwana abafunda emaphandleni abangasayi esikolo ngenxa yezizathu ezishiyeneyo hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.